Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 30 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le coronavirus. Lamuhla silengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti i-voters roll lwalumaniki-niki.
I-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona, ibe ingizimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
Bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le coronavirus. Ababhubhileyo ababili ngabesigaba seMatabeleland South, kuthi oyedwa ngowakoBulawayo, lomunye weManicaland lowe Mashonaland East. Kwababanje igciwane le coronavirus abangamachumi amathathu lantathu 33 ngabalithelelwa eSouth Africa, abanye balithola elizweni. Asebebulewe iCOVID-19 selokhu yaqhamuka ekuqaleni komnyaka, sebengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba munwe munye 359. Lengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti kumbe i-voters roll lwalumaniki-niki. Ababencintisa isikhundla sikamongameli Nkosazana Thokozani Khuphe, Morgan Komichi lo-Elias Mutsuri bakhala la ukhetho luphakathi laphakathi, besithi kulokuqilebezela phezu kodaba loluhlu lwabavoti. Kodwa ukhetho lwaqhubekela phambili, umnumzana Douglas Monzora wanqoba ngamavoti afika phose inkulungwane eyodwa, elandelwa nguKhuphe wathola amavoti adlula kancane ikhulu 118. Oyekhokhela iqula labazimeleyo beqhuba lolukhetho, umfundisi Angliston Sibanda, uthi lolu khetho lwaluzahamba kahle, ngabe uluhlu lwabavoti lwaluhlelekile.
Engakutsho mina ngombono, angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective, kodwa njengomuntu kade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-Independent Electoral Management Board ekade iphethe lolu khetho, yimi ekade ngiqoqa abade abavotisayo bakhona ukuze abantu babalaleli bakuzwisise umsebenzi ojala ukwenziwa ngabo babusula igwana nxa kade kuyizeki. Senza ukukhuluma ngama-facts, angikhoze ngikhulume umbono wami. Ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usukubuzile yokuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona, ibe ingizimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila. Bekulamabizo abantu ababe ngama-delegates akade ku-24 2014 akade engekho ku voters roll bekulamabizo abantu abangamelanga babe khona ku voters roll ngokuzwa kwethu akade esekhona khona lokho kodwa sabanika ithuba thina njenge election njenge independent election management board ukuthi basebenze i voters roll because bayilungise basinike i voters roll abayivumeleneyo elama delegates aku ayekhona ngo 2014 njengokulaya lokuqondisa kwedalele le Supreme Court kodwa leyo voters roll kasitholanga besiphiwa okungamaphetshana okuthiwa kuvela kuma provincial chairperson okuyikho okubangele umsindo indlela inkundla okudlalelwa kiyo ilingane ngoba abanye abamathebeleni north abantu abafika mhlawumbe 30 or so amabikebiso abo atholakale engekho kuhluhlu lwabantu abamele bavote
bakhona abanye abasebefuna ukuvota kumbe abavotayo bona bengekho kuluhlu lwabavoti
njengoba sengichilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe inshambles ihofisi elections directorate yehlulekile eyabo abantu bemdct yehlulekile ukusinika ivoters roll uluhlu lwabavoti oluqondileyo
ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele sifundo bani esingatholwa ngamanye amabandla ezombusazwe
lapha mina sengikhuluma ngombono wami into yenziwe yemdct okwakuqala yinto enhle kakhulu okufuza ukuthi ngabe ifundwa ngabantu abangamanye amabandla engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi sibe professional one sayenza ama-ballot papers a-professional sayenza ukhetho ngendlela professional sasesixakwa into eyodwa ukuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe abanye bahaba khalala sekusekugcineni kwenziwe kuhle othaling konke khona khana okwenziwayo ukuze kefike kubaleni esingakujwayelanga ukubona kusenzakala kwamanye amabandla siyakhumbula ukuthi ngo-2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa ama kwakungela voters roll lakho sezwa kuthiwa abantu babevota ngamabhakede kusenzakala into ezinenginengi kwasekuthiwa kuyabalwa amavoti kwacitshwa amagetsi kwaba yichobechobe nje kwangaqedakali kodwa kwathiwa sokuwathiwaana kwaba labanye aba-announce ukuthi bawinile siyakhumbula ukuthi ama-DCC ezanu-P F abele ngxabangxoza eziningi kakhulu akulanto ephumileyo kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxabangxoza bebezabe benze into enhle kakhulu batshengisa amanye ababandla into okuthiwa yi-electoral democracy ukuthi isebenza njani
umfundisi Angliston Sibanda ngowayevotisa amalunga ebandla le-MDCT ngesonto ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo kusasa thiyani ndlebe Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli lokhu kulandela ukubotshwa kukameya wedolobho leHarare ngeviki edluleyo umnumzana Jacob Mafume obengumeya weHarare wetheswa icala lenkohlakalo njalo usencitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kathathu sikhuluma nje amakhansila eHarare asekhethe ozakuba ephethe isikhundla sikameya umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda utshele iStudio 7 ukuthi sokumgceke ukuthi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli kufakwe amakhomishini
yikho ke sivele siyakwazi ukuthi bahlose ukudiliza ama-councils emadorobheni njengoba lisazi ukuthi amadorobha amaningi uvele edethungamelwa i-opposition eyi-MDC Alliance. Umonzi lwalokhuphe basetshenziswa ukuquphuna abantu benu elibathume kuma-councils. Namhlanje sebedinga ukuthiwa yi-commission abazahola izimali ezidlula ama-councillors wonke eHarare ngoba bazabapha isikhathi eside besithi kabalungise lokho abathi awuhambi kahle. Yibo abadiliza i-council baphinde bazifakele i-commission yabo. abalandeli isisekelo sombuso esathi akube le devolution. Amathawna capital city Harare leBulawayo kwathiwa izaba le metropolitan city, izaba la ma-councillors agoqela ama-MP esigaba uameni wabo ebe ngumeya waleyo indawo. Kodwa izanu ngokwazi ukuthi emadorobheni wonke ayilasekelo abani ukufeza i-devolution. Bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo khona bezahamba besithi ama-councillors e-opposition adakiwe akulanto abayenzayo. Siyakwazi ukuthi yibo aba-approve i-budget.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani bafuna ukuthi bayenzeni bona bezana PF?
Siyakwazi ukuthi uminister nguye approve ranking top officers njengo town clerk lama directors awe council. Siyakwazi ukuthi yibo njalo kabalawula imithi yamanzi, imithi yamanzi drop position eHarare. Awayo bantu bala besitizinwa ingathathi amadamu kodwa sebawathatha. Siyakwazi koBulawayo ukuthi amagetsi lawana avele emphongolweni sithi imputu ziyathunqa bazithathela. Yikho ke lokhu thina vela kusesabisi siyakwazi ukuthi vele bahlose ukudiliza. Namhla sebedilizile babantu bancediswa ngokhuphe lomonzora. Kathe sukhuphe sebemlahlela phana njengesoki selidavileyo. Bakusebenzisa ukhangele njengemathemba, njengenhlanzi ezincinyane mandebeni leziyana ezingadliwayo. Namhlanje siyadana ngokuthi abantu bethu ebesebenza labo yibo abaqinisa i-dictatorship. Umakhuphe lomonzura bathini ke ngalokho okwenziwe ngoJulayi Moyo sefaka i-commission abantu abangakhethwanga. Mahlabe Zulu, kubuhlungu ukuthi abantu basebenza gadalala, abanye bethu bedonsela emuva ngoba bafuna ukusigcwalisa inotho lokufuta emzini yabo. Kungenani akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Ngiyaliqinisa ngempela ukuthi i-MDC Alliance ethungamela ngu-Advocate Chamisa sisesiqongweni esikhulu ukuthi kusasa nje kungaba le free and fair election. Siyawina konke ku-presidential, ku-parliamentary naku-council. Akula muntu ongasivimba uma kule credible election.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C. Yabo!
Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende useqalile ukususa abantu esigabeni seManicaland lapho okwesatshelwa khona ukuthi izulu lesiphepho eliphiwe ibizo lokuthi Cyclone Charlene lizachaya khona. Iyezi lezulu leli libikwa selifike eBeira kwele Mozambique. Iphephandaba leChronicle lithi isisana sana kade siseBeitbridge sesiphelile okokuthi izihambi sezicapha umngcele weBeitbridge ngesikhathi esifitshane. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi uMary Mbayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa uncitshwe ipasipoti yakhe ngumthethwandaba. Yena kade efuna ukuthi ayekwelatshwa kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibona ngiyabingelela ku Studio 7 igama ushukela ngiphuma lapha enkahle enzalwa khona asibonge Studio 7 indaba elisethulela zona iyaphela umnyaka manje lonke lisethulela indaba ngobunono obuhle kakhulu kunzima kwelakithi kakhulu ebantwini bakithi noma ababoni odadewethu makhuphi ukuthi basetshenziswa kakhulu namanje vele uMonzora babesazi ukuthi umuntu abamsebenzisayo nje makhuphe nje phambili egijima yonke lento ayenze ethi MDCT namhlanje kwenzekani makwenzaka kanje endade bemtshela umakhuphe abantu ukuthi hayi dadewethu laba abantu bayakusebenzisa kodwa hayi bekungena ngapho kuphuma ngale okwanamhlanje kubuhlungu mase kunje singazi kudadewethu ukuthi uzobuya yini ekhaya ngoba simdinga ekhaya thina sakhena okungokwethu size sibone ukuthi simisa kanjani izwe lakithi umthwakazi ngoba ayi kunzima kulabo abantu abafuna ukusebenzisa namhlanje sazi udadewethu makhupha uzobuyela kwe-MDC Alliance noma uzovula elakhe iqembu futhi ethi leli ngelami ngoba kodwa iqembu phela ngelabantu so kunzima dadwethu buya ekhaya mani buya ekhaya sisebenzeni sibone ukuthi senzani ngemthwakazi ngeke sibenze lutho laba bantu bafuna ukusebenzela izisu zabo bafuna ukuhlala bephatha sibayekeni balwe bona bodwa khona le mpumalanga thina sisebenzeni isilungiso ngokwethu kuphela nje abantwana ngeliyeke ukuvotela amaphathi angeke alenzele lutho ngiyabonga
sanibonani ku Studio 7 bengikhangela i-Extraordinary Congress MDCT. Hey, laba bantu ambona ukuthi bangaba ngamakhokheli abaqondileyo. Indlela bebeziphatha ngayo bekulomsindo omkhulu kakhulu. Umakhuphe imaski weyikhiphile, ukomiti ekhiphe imaski, uMonzora ekhiphe imaski, uMzuri ekhiphe imaski. Bonke amakhandidati bebekhuluma ngasikhathi esinye bonke kungaqedakali ukuthi kunjani. Kambe lisho ukuthi singakhokhelwa yibona abantu shuwa. Ayikho gawula esihlala esisola ayi esoli MDC le kamakhuphe ayi lokho abakwenzayo kulangqondo lokho kathi ngani sesibone uShamisa asakaze sibone besenza kanje sasibone besenza into ezile order manje lapha kumakhuphe akula order namhla siyatshelwa kuthiwe uMonzora akatshontshanga mali kukhuluma umakhuphe kwelinye kusasa kuthiwe hey utshontshe i-6 million akule nto yakhona eqondileyo labo denimoyo labo bazikhulumela izinto ezingaqedakaliyo batshintsha ama-goalpost namhla bakhuluma lokhu kusasa lokhuyana ungani ngabantu abathunyiweyo abangaziyo ukuthi bakhulumane ungani bayatshelwa ukuthi yenzani so yenzani kanje so i-Extraordinary Congress ukuthi elomsindo kanjeyana eZimbabwe angaze mbone ngitsho lebandla elilodwa eliyenza i-Extraordinary Congress elomsindo njengalwana mina mbonani ngamatopi lawa aphekayo kabayekele into lizabehlula ayi bavela basoze bafike ndawo kuzabehlula kambe shwa nxa bezaqala kwathiwa hey voters roll was tempered with today baqalisa ukuthi kube lamayele kube lokhetho kuphinde kuthiwe hey voters roll amabizo kobulawa kwakho kakuqondakali vele ngamatopi lawa aphekayo kabayekele kabahle bayikhansele ngokuphela i-Extraordinary Congress iphathi yabo ihlife vele ikhanye ngani ayilama-supporters
salibonani bantu bezimbabwe salibonani bo-elva mina elisiphathela izindaba mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanye wesilobela entobe emangonini ngisithi mina ngesimanga kakhulu ukuthi kathi iphathi isindawo yokudlalela ukuthi ama-players zonke abefuna ukuthi abe ngu-number 1 ekudlaleni wonke nxa edlala afiseke ukuthi abonakale lakozombuzipha sokufanele ukuthi wonke umuntu okupolitiki sokumele abe ngu-president sokudlalwa phelapha sokungamatopi vela lapho ngoba nxa kuzakuthi unkomitho afuna upresident umakhuphe afuna upresident uMonzora afuna upresident lo munye layo afuna upresident kathi sokudlalwa ngabantu iqiniso elikhona ngelithi umakhuphe wayengaboni ukuthi uMonzora bamxothisa abanye abantu bebesaba ukuthi ngazokuvotwa bazadliwa besenzele ukuthi yena bakwazi ukuthi esishoneni manje bamvotele magic. Leonto ivele iyakhanya singake sithanja sifike emthini ukuthi vele bona bacabanga ukuthi njona umgaba wabulala amaNdebele lo muntu ongaba ngumpresident abe lindebele uzababulala kube kathi abantu abafanana thina sinje uThamisa simthembe kakhulu asingake sathi njona elishona uzafana lo mgaba umfundisi uyasizala isigebengu isigebengu asiyamzala umfundisi so lapha ngizama ukuthi ayisibo bonke abantu besishonene abale meni but mina into ebengiyikhangelele ukuthi iphathi ifundise kakhulu ebandleni ukuthi kumele sikhethane hathi ngomhlobo ngoba sabe sesifikela khona phana kuzanupf eyabulala abantu ngokugrawund thina njenge-MDC Alliance asikufuni lokhu uba upresident uThamisa kumele unanzelele konke lokhu ukuthi kungenzakali lokhu idoti eyenzakale kumakhuphe labomonzora bekhetha wakwabona umuntu obe president wephathi echawa ngempama phambi komphakathi mina kuyimbe bengizasemphela umoya vele ngicaphuke kakhulu loba umakhuphe ngingamsupporti ngisupporti uThamisa abasihloniphanga ababachawa umakhuphe kuyatshengiswa ukuthi iphathi liyana ibolile ayilanhlonipho baxotshe ubhebhe besithi kaziphathanga yona yonke vela iziphathanga yona iphathi ukuthi ngako ukuthi kuyavunyelwa idilizwe isingabi khona vele isithiswe nanitsho njalo Alexander khanye ngiphuma kule nkaya ngisithi mina idoti kanabayenzileyo basiyangisile yizanuphefu esibili yangemhlabeni
sanibonani sanibonani abantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphe waxotshisa abantu bakaThamisa ephalamende wajika waxotshisa ubhebhe xotshisa abantu emsebenzini manje ugijana lo Douglas Monzora ethina ulandela isekelo sombuso so isekelo sombuso yiso lesi esesithi bamtshaye ngempama njengaloku asebekwezi njengoba sebemtshaya so yiso isekelo sombuso lesi abantu bakhala ngelizwe ukuthi ilizwe izanupf ihlukumeza abantu izanupf iyatshontsha i-corruption yena ugijima uyabhidliza i-MDC Alliance elwela leyo nto eyenziwa izanupf embi lomama uright bemtshayeli inhliziyo yakhe imbi kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngelizwe ukuthi ilizwe lilunge kodwa yena kakuboni konke lokhu kuhamba nabomonzora manje basebemtshayile baright bemtshayile lokho umama nokacabangi kahle kahle kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kunyelayo manje ngendlela abhidliza ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili wagijima wakuharvest house ehamba lawo amaphoyisa emgadile amaphoyisa lamaso namhlanje sebemtshayile yiba sebemtshaye omonzola lapho abebhidliza bonke i-MDC Alliance ixotshisa abantu ephalamende abantu abavotelwa ngabantu abantu abasebenzela abantu yini ongena support barayithi bemtshayile loo mama lo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Donald Trump usebambane labebandla eliphikisayo elama-Democrats kudaba lokuthi abantu belemelika baphiwe imali ezinkulungwane ezimbili $2,000 ngamunye hathi ebesezivunyelwene i-$600 umuntu ngamunye. Izolo lolu daba lusiwe edale le-Senate lapho akukhangelelwe ukuthi lipase kumbe hathi bese lithunyelwa kumongameli Trump ayesayina. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba kaTrump ukuthi aqala lokusayina ibhili isilungiswa ngamahlandla amabili ihouse lele Senate kutshengisa nje ukuthi ngumuntu odidekileyo engqondweni obelokhelwa amaphupho okuthi mhlawumbe angatshintsha ukhetho oloselenzakele ngokudlala ngale ndlela. Kuyakhulu bekukhathaza abantu ukuthi lanxa ebebukekelwa ukufisa okuhle ukuthi abantu bathole imali eningi okube ukuthi abantu besebelahlekelwa ngama-benefits la kade bawathola lanxa enganganani kodwa be-expire nxa kuyukuthi lokho kakwenziwanga. So bekuvele kungasela sikhathi sokuthi angaphinde abuyisele linto emuva. Ngiyabona ubonile ukuthi mhlawumbe kungaba phinda futhi kuba abisele emuva kulelo khetho solukhona lezi ndawo ezinjengabo Georgia landa ikho njengokucabangayo ukuthi hayi indoda lowo udidekile engqondweni.
siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini yena uTrump lama Republicans babe sithi i 2000 iningi kakhulu ukuthi afeze injongo zakhe kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali.
Yego sobala ukuthi uTrump lapho befuna ukudlala sibili imidlalo ukuthi ngoba ya njengoba jele ukuthi isikhathi sonke lezo bekhona kuhlela ukukhulunyiswana usenzo zonke izimzamo ukuthi kufike kulesi sigaba kodwa bese chede lemuva athi yena adwebe phansi athi ongaqalwayo athi kusho ukuthi uvele nje dlala sibili kakutshengisa ukuthi umuntu obe serious ngoba olayo ibandla lakhe le ya labantu bakhe ibade bephathekile lomsebenzi ukuthi khona kulungisa lomsebenzi lendaba yemali ikakhulu ngalesi sikhathi befuneka khona kakhulu ya so ke hayi akusikho sibili okuqondileyo kade kusenzwa ngumnumzana Trump.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseOhio. Bazana egida kudume phansi laphezulu makhathi esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abahlanu kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le-coronavirus izolo. Sixoxe lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT ngesonto eHarare, umfundisi Angleston Sibanda. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.